Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeBhalagwe esigabeni seMathebeleland South sezidlela evalweni kulandela ukubonakala kwamasotsha ahlomileyo kulumango.
Selefunani phakathi kwabantu kulethela abantu imibuzo eminingi kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuqhuba imikhankaso ehlose ukuthi abeZimbabwe abasemazweni basungule amabhizimusi ekhaya. Iqembu leHighlanders ngesonto liza kuba lomkhosi wokusungula inhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamachumi ayithoba munwe munye.
Buya isimeleke ukuthi kuzavulwa ngokweqiniso ngo-10 o'clock. Kube le nkonzanyana mjoba thina ngapha esintwini singabantu bokholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zeBhalagwe esigabeni seMathebeleland South sezidlela evalweni kulandela ukubonakala kwamasotsha ahlomileyo kulumangwe. IBhalagwe yiyo ethiwa kwaphoselwa abantu abaningi egodini ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla ohlala esigabeni seMathebeleland South saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamasotsha kulumangwe.
Hayi, ulithana lathi siyaluzwa ukuthi amasotsha ayabonakala endaweni ezithize, endaweni zemadojeni emadogo labo leBhalagwe khona. Kukhanya ngathi bakhona nyana sibili abantu bayakhuluma ngaba bafaniseli bababona lisotsha liyazikhanyela nje ukuthi lisotsha. Kodwa okungacaciyo ukuthi bahleli kuleyo ndawo nje bavele benzani, injongo yabo yini. Kwenza abantu bazibuza imibuzo eminingi ukuthi kanti wona amasotsha la ele ndawo zawo zokuzilolonga sebefunani phakathi kwabantu kulethela abantu imibuzo eminingi kakhulu. Abantu baze bakhumbule la ngemuva ngale ukuthi kuba khona kwamabutho kwabangela izigemegeme ezinganani ezilokhu zilethela abantu amaphupho amabi. Yalo ngizwa ngeyindlela ukuthi ngabona la ngapha kubo Bybridge kwenye indawo kuthiwa bakhona sibila lokhu behamba bebhodabhoda. Hayi bexoxa nje bekhuluma labantu kodwa bengahlali emzini yabantu kuthi babehlala kwezinye izindawo ngoba sengathi omunye uthi mhlawumbe bangaba behlala ekliniki kuleyo ndawo. Kutsho ukuthi kuba khona, hayi kuba khona phakathi kwabantu bakhona.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, isiphathamandla sebandla leMDCT. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Imizamo yokukhuluma labakubutho yehlule. AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi kuyadanisa kakhulu ukudonselana okukhona phakathi kwebandla elibusayo leZANU-PF ngesikhathi bona bekhangelele inhlelo ezingavuselela umnotho welizwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
Nengi elikhulumele Studio 7 livumelene ukuthi isikhathi sokulwela isikhundla kuZANU-PF kumele lithathe isitulo sangemuva uhambe phambili ukulungisa umnotho. Ukudonselana phakathi kweZANU-PF kufike ezingeni elitsha ngeviki elidluleyo lapho umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ebeke mgceke ukulwisana phezu kodaba lozathatha isikhundla sikamongameli Robert Mugabe uma echiya umsebenzi. Umnumzana Anele Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi ngesikhathi belinde ukuthi uhulumende uzawusela njani umnotho welizwe kuphuma impi yomdeni phakathi kweZANU-PF.
Lokhu akusiniki i-hope njengamaZimbabwe zabakudiaspora ngoba kusoba lokuthi abantu they are fighting for izikhundla, fighting for amandla, meanwhile i-economy akulabo nto oyibhekileyo.
Umnumzana Joseph Banda uthi ukuqhubeka kusenzakala phakathi kwebandla leZANU-PF kutshabalisa amathemba abalawo njengezalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Wazikhayeli issue le seZimbabwe le ukuthi abantu bezana uPF balokubelela izikhundla khonapho lisana bebodwa ngabe eceleni i-economy ilokhisiwa bengayisolve. Utshengisela ukuthi sesizadlala isikhathi eside silokhu sikhonaphi kwamanye amazwe njengalapha eBotswana simelele ukuthi belungise indaba ze-economy njalo besilwa bodwa khonangabo.
Kukanti umnumzana Bulisani Dube uyavumelana labanye bakhe esithi igedi elikhulu kubandla elibusayo kanye wonke umuntu weZimbabwe kumele kube yikuvuselela isimo esibucayi somnotho.
Akumele kulungiswe really eZimbabwe yindaba ze-economy not impi zezanu-PF. You see, kusenza sibe jittery njengamaZimbabweans outside the country.
Ibandla lezanu-PF ngemva kokuxotsha wayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru isibone ukulwisana kuphindela. Khathesi kukhanya owathatha isikhundla sikankosikazi Mjuru umnumzana Emerson Mnangagwa nguye obhekane lo mlilo ovela ucele elilosekelo lukankosikazi Mgabe elizibizwa ngokuthi i-Generation 40. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabulankule Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuqhuba imikhankaso ehlose ukuthi abeZimbabwe abasemazweni basungule amabhizimusi ekhaya. Okuningasikuzweni kuBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe abakwele South Africa sebetshayele uhulumende ihlombe ngokubona ukuqakatheka kwezizalwane zakhe ezisemazweni. Ekhuluma lephephandaba leHerald ngalolu daba, umphathintambo Mpofu uthe urhulumente ubone kulinyathelo elihle ukuthi izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ziphiwe ithuba lokuhlanyela elizweni lokuzalwa imali eziyisebenza phandle kwelizwe. Umnumzana Mpofu uthi inyathelo likarhulumente leli lihlose ukupha izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ulwazi ngamathuba atshiyeneyo abangawasebenzisa ukusungula amabhizimusi elizweni. Kodwa kabeZimbabwe laba bathi ngeke kuqalwe ngokuthi bayosungula amabhizimusi bengakaphiwa ilungelo eligcweleyo lokutsho lokhu abafuna ilizwe labo libekho khona. Umgcini sihlalo weZimbabwe diaspora umnumzana Solomon Chikwero uthi sebekhulume kanengi lokho uhulumende okufuze aqala kwenze ukuze labo babe lentshukuntshi yokuthuthukisa ilizwe labo.
In as much as bafuna ukuthi nasiyenze i-remittance yemali ekhaya, nasi sifisa ukuthi ama-rights ethu eZimbabweans abe incorporated ku-diaspora policy. And ama-rights ngikhuluma nawo ngama-rights ekuthi mina ngimuZimbabwean ngifanele ngivote. Singayenzi i-diaspora vote, diaspora remittance and everything.
Umnumzana Chikwera uthi kufanele njalo urhulumente obusayo owezanu-PF aqede ukulwisana okusebandleni lakhe njengoba akekho umuntu ofuna ukusungula ibhizimusi lapho kulababusi abatshona bethwalelene imikhonto.
Plus uyabona manje sekunokulwisana kakhulu phakathi kwezanu-PF kuzenze ukuthi i-pace nayo ibe slow. Ama-priorities ezanu-PF, because zanu-PF ekhaya yiyo ehulumente, ama-priorities abo sebafakile kwinye indawo nothi indawo ye-national interest.
Esinye sizalwane seZimbabwe unkosazana Vuyani Hlazo uthi okunye abakufisayo ukuthi kube le mithetho ecacileyo evikela amabhizimusi hatshi ukuthi kuhlale kuntshintshwantshintshwa okuyinto efaka amabhizimusi engozini.
Wona lawo ama-business into engiyi-expectayo ukuthi akhule kahle kungela ukucindezelana ukuthi noma kubhadalwa ama-taxes noma intengo yala esabe sivule khona ama-business kube indawo yokuthi nathi siyakwazi ukuthi sikhulise for kathesi lesikhathi esizayo.
Uthi njalo kufanele ukuthi uhulumende bezobala ukuthi kuyini akwenzayo ukuvuselela ezomnotho njengoba kunzima ukusungula ibhizimusi elizweni elabantu abaningi abangasebenziyo kukanti yibokhangelele ukuthi bathenge.
Njengamanje ngoba noma abasebenzayo imali abasikolayo zincane, abamabhizinesi kudiphenda ukuthi bayenze ibhizinesi njengaleyo impahla sebebaningi kakhulu, bayakhala abantu abakhoni, abantwana esikolweni, i-school fees, yonke into nje kuba nzima ukuthi abantu bangene kuleyo bhizinesi bathenge noma yini.
Kusenjalo umphathintambo Mpofu futhi kungekudala idale labaphathintambo liza kwemukela umthetho ozalawula ukusebenza kukahulumende labeZimbabwe abasemazweni. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave la kushothi wa 49301 2080 la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sihlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe kulezi nsuku elizweni. Njalo sikhangela ukuthi abesifazana baziphatha njani kulokhu. Siyakwamukela kuhlelo.
Ya ungazinzi kwezomangaze ngokulisana kwama-political parties lokho uqhokoze lokhona kuyaphambanisa kakhulukazi ukuphumelela kwesizwe nxa uthutha kwesizwe kuphambaniseka kuthinta kakhulu omama ngoba singakhangelela kathesi ukuthi sikhangelele ukuthi wena kunezinto eziningi ezikwi-constitution yesizwe uma lithi ngingasikhangela iparliament ekusebenza ngayo ababusayo babonthi i-constitution ya-implement kodwa kwenzakali lokhu esikuzwayo ikulwa kwabo ukuthethana kwabo ukuxotshana kwabo ufuna ukuxotshana kwabo vele sokuzidinile abantu lekhona lokhona akusiletheli ukuphila endlini akusiletheli imisebenzi akusiletheli ingubela phambili so abantu lalokho esingathi khona sesidangalele asisakuzwisisi ukuthi kwenzakalani ngoba impilo zabantu okumqoka ukuthi nisezimbabwe okumqoka kumazimbabwenzi kulahliwe kubekele eceleni laphana kusaliwa indlobo ezimbili nxazile utshani bokufayo so kathi utshani nqabe usifa utshani bakufa kakhulu ngama-contract ngapho okulokudubo khona ngomama abazobuhlungu kakhulu kumele baselile abantwana kumele baselile omaka kumele baselile imbulili konke lokhu kupheka endlini kongokubonakala ngomama so isimo sozomkhuthazo elizweni lethu ezimbabwe asimanga kuhle siyancindezela omama kakhulukazi
kodwa abanye bengathi hhayi lokhu kwenzakala phakathi kwamabandla la kuphela njalo akusoze kuphazamise kunhlelo
kuyaphazamisa inhlelo ngani ngoba ukuze inhlelo ilize libe lentuthuko kumele kube lezinqumo ezenziwayo kube lokumanyana kwele mibono ehlanganayo yabantu basezimbabwe ukuthi sake ukhokhele okukhona kodwa ungathola ukuthi sesixabana lapho uhlangana khona yokuxabana kuphela kuyafana le ndlela sakhathethela endlini ukuthi kuyafana nokuthi nxa ubaba lo mama endlini umuntu akutshele ukuthi khona hhayi ezilonge impuphi khona abantwana bengimelela endlini akwa-affect kuyaba-affecta afana ngoba awula muntu ozathatha ithubalo ukuthi akula mama umama angathatha ithubalo ukuthi hayi dadam kanjani namhla kumbe isikole okuhambe njani yikho kwenzakalayo ngelizweni nxa ubukhokheli isilo nxa amabandla abusayo esilo nxa kuzokuxhokoza kwezombanga kulokuthi bakhangele ukuthi khona kathi vele bona ama-manifesto abo athini bathe ngo-2013 bevotisa abantu bevotelwa ngabantu bathembiseni sekukhohliwe lokho sexa sesikiza sekulama-e-40 sekulama-lactose sekulawhatwat nibala content hayi kodwa kona kuyaqokozela ama-headlines vele asisakuthandi unesivila utane ngawasalalele ze-DC nxa sibazi bakwenza khona lokho awasabali ama-newspaper ungabuza umuntu ukuthi kuyafana ukuthi bade umgabo unike umongameli umgabo unike i-state of the national address abantu abaningi ngithemba babuza ngakade ukulalela ngithile kulalelile ngoba mina kami ngizosokwenzakela bathi no bengaso state of the nation bengu-state of the UNICEF address so anto bengingabona umongameli welizwe kuthiwa unika i-state of the party address something very wrong ngelizwe so kungana kuyasi-affecta njengabomama kuyasi-affecta njengesizwe kuya-affecta wonke umuntu okhona ngoba akula ntuthu kwekhona okuza esizwela ngokuxabana I think nxa ungathi abantwana bezimbabwe abantu bezimbabwe bakunike boku-analyzele ukuthi kuqashana njani uma-policies athi izinto konke sibaga-effect yikho ubuhlungu khona khonapho
siyananzelela njalo ukuthi labo abesifazana khonapho kubandla le-ZANU-P F baphathekile kakhulu ekulwisaneni lokho
kona ngani lanhlanje ngikukhala labanye nje abanye omama abanye ama-organization sikhuluma ngokuthi ya izengala kwamama kwezombusazwe seliyanisekile kakhulu ngoba sifanumeli ntanintani asifanumeli bafelekwana sifanumeli ama-issues abomama sesikhanya ngani sesifuka sesisebenzisa njengalana amaphapheti opopayo abapopotela ukuthi siyaphunga ulahle umloba kulakuzithiba nje sesikhangelela kakhulukazi ukuthena ulokhu zenisakhalugwesi mkale nje njengonkosikazi kamongameli umama wesizwe awu uyalahle umloma kumele ukuthi uma ulinina ba ungumama wesizwe ube lokuzithiba ube ungaphi ukukhomenta yonke indaba okuxokozela khona iye xokozela khomenti vele yaxokozela uxokozela lokhu ungathola ukuthi ukuthi uthuma
Sazana makoto ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso yeWoza sixoxelaye okobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders lithi amalungiselelo okusungula ngokusemthethweni umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye iqembu leli labunjwa iBoso at 90 celebrations kusasa asemaphethelweni. Okuningi asikuzweni kungxoxo eyenziwe nguSithandekile Mhlanga elo mnumzana Ndumiso Gumede.
Abaselayo bazabe beqale ngo-8:30 besukela abaye basukele Clubhouse, abaye basukele Petro Trade Garage emachobana le behamba ngenyawo befolile bematsha besiya eBapafield. Kuyabe kulama drum majority amankazana lana amahle abasakhulayo ababe behamba bele army band bathayini ngoma ezimnandi bematsha besiya khonale. Kuya simeleke ukuthi kuzavulwa ngokweqiniso ngo-10:00 kube le nkonzwanyana njengoba thina ngapha esintini singabantu bokholo. Simele ukuthi ubaba uHlongwane onguminista wezemidlalo nguye oza kuthi bakithi sekuqalile-ke umdlalo omkhulu will officially open the celebrations ngo-8:45.
Okunye ke elikhangelele ukuthi kuzaba khona okufana lemidlalo yenguqu lokunye
bese sibona kunobhutshuzwayo wabomama ngo-12 phela omama sebathatheka bathiya i-netball bathi labo bakwazi ukulichaba bese uphinde kusiba leenye isivuthi sankundla ngo-1:30 kube sekusiba le nkulume ziyabe zikhona okulabo chairman be-Highlander okulabo chairman bamakomiti wonke lama-chairman ama-chapter abasefolosi abasezansi nqabe mali benelisile ukubuya abasegweru abaseharare bonke banikwa ithuba lokukhuluma. Kathi-ke ngo-4 kuzaba le niqala kade egame e-Highlanders idlala le team eyethekeleleyo evela eBotswana. Amagame-ke aphele khonapho sorisiya ngomta wendoda. Kuthi loba sokuphelile njalo amagame bese kusiba nemigido. Siyagida ilanga lize liphume bakithi sithakazelela ilanga elikhulu lokuthi i-90 years i-team yabantu yabakhona.
Lo ke ngumnumzana Ndumiso Gumede isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Hayi ke isikhathi kasavuma ukuba siqhubeke sonke. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande lilala.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.